abehluleka ukuthenga amaphilisi anjenge nefedipine le hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola emelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamatshumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa ingelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem yenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, ngenxa yokuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP ukuthi zihlale benathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi Sitshengisiwe Mpala ophila lomkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Yakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP. Abantwana abazithweleyo lathi ogogo over 65 amaphilisi asayenelisi ukuthenga. Asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona asisa-iFood. Akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye athengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo bona abanye bayafa, abanye lama-miscarriage asemaningi. Angazi ukuthi senzeni, sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Novakhe Ndimande uvumelana naye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prizes angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithele nzima, silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex kunzima. Aqalisela ku 200 rand kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo kumele ngibe le 450 rand every month engiyikhiphayo. Kanyilayo ngiyithatha la ekhaya kutholakala amabhondi, so kumele lelo bhondi lidinga uthenge irandi yethenge iphilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi, ngakho-ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi, iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Ungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu, ngoba ikofi lalakho ukuthi ikhafeni. Ababhema igwayi, ikhona bayithi inikotini, umuthi ophakathi kwegwayi, lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ishukela eliningi, ngoba ishukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa, lokuguga nje ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle, umuntu uyagcinise le-BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Ngasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi elekhafeini eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singayithathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphiwe sibifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ingakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi, ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ngabulala ingqondo. Kuningi nje okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu bagcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abalamali. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.